udubo esilalo lapha sayenza iphutha ngokungazi abantu laba igemu ledlule leyo edalwe ngesande eHarare eRFR. Sadlalisa singathi ama-chance amabili amathathu la esatholayo. Kukhanya-ke nxa sesezambia labana abantu abadleki, ingakunanzelela iZambia isidlo Senegal, isidlo Egypt khona ngale eZambia. Imidlalo esiyidlale ngesikhathi esidluleyo neZambia, angikhumbuli siyidlale eZambia, ukuthi okhotshi ama-players sebetshintsha kakhulu. Iqembu leyo leZimbabwe kulabafana labo Oscar Machapa abavele eSouth Africa. Thina ukhaya labo Tupajels ekhotshi team leyo wathi ufuna ukuya nabafana abancane abafundisa ibhora ukuze kube yithimu yakusasa eyeZimbabwe. Nxaze sithi umntengavela ngena dlale ithimu enkulu sengena, dlale ezimbabwe enkulu sengena, nakathesi ungakunanzela abadoda abafana baphinde badoze uBruce Kangwa, omahaji. Mina ngibona nokhotshi labo ananzelele abakufunayo. Unganomdlalo subakhulela ngoba ithimu yakhona kuyabolokho kuqalisa nsuku zonke. Kanti why nxa ukuthi ithimu okhotha kumele bakwenze nxakela ama-players abo bazifundisa ukuhlala le-squad yabo yabafana bangu-25. Toko Oscar Machapa khangela bayehluleka e-South Africa sebebuya lapho eZimbabwe sehlengena edlale igame eyodwa kumbeni kadlalanga ku-Dynamo kodwa sokuthiwa kangena ku-national team kodwa ungakunanzelelangubambe
umlomo khonapho inguquko yenziwe ngumqeqeshi le izaba lempumela enjani.
Mina ngibone ngani lapha bazifake bona ebunzimeni lokumele ukuthi bakhangele bona abantu abafana balabo basebenzi bona labana bancedise lapho kodwa kungabi kakhulu indawo lezo zizodlala abafana ababiziweyo abantu bakhona ade bedlala abalimananga bakhona kodwa uzothuma mbaraulimele undoro olimele kodwa kakho ngene ukuthi azozama ukubancedisa.
Sesikhangela bona abadlali beZambia ibona ingani baqine okunganani ukuthi benganqoba abeZimbabwe.
iZambia iqinile hashi kancane kakhulu. Ungananzela abafana bona laba yibo bona labana ababekhona bedlala ikhapu labayise iZimbabwe ku-cup final ikhosafa leya bayadlala labana abafana hashi kancane. Yithimu yabafana abancane abayilolongela ukuthi ibe kusasa kweZambia njengathi athi uPajels ayethe ulolongela ukuthi ibe kusasa kweZimbabwe kodwa sesilahlile lokho kade kubekwa uPajels senza lokho okufuna omunye ngoba ukhotshi kuthiwa ulo weza kwani akufuna yena. iZimbabwe kumele iphumelele noma sekutheni kumele siye kuhle iZambia sihambe eSouth Africa siyedlala iChani cup final khona ngapha. Lokuthi bayenzeni babe kubani kumele batshele abafana ukhotshi babalolonge babakhumbuze njalo ukuthi lapha odlalela iclub lakho udlalela ilizwe.